Siyahlangana zulu kandaba njengenhlala yenza kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Ngikhoka lomnumzana Thomas Thole oku Plumtree Development Trust kulezi nsuku ke use Washington DC usivakatshele khona ngapha. Mnumzana Thole kunjani ba?
Ngiyaphila ninjani nani?
Hayi siphilile lati banjani abantwana ekhaya?
Hayi kancane kancane ba.
Ungabe ngilela abalaleli Thole?
Sanibonani balaleli abahle, ngiyajabula ukuba lani ngalesi isikhathi.
Ye, akusitshele ukuthi ulethwa kuyini lapha ke mnumzana?
Ngilethwa lohlelo okuthiwa yi-Community Solutions, lona-ke olusungulwa yinhlanganiso ezimele yodwa eyakhona lana okuthiwa yi-IREX. I-IREX yona imele ukuthi International Research and Exchanges Board.
So ke singathi uhlelo lolu luza kunceda ngani? Nxa sisikhangela nje abasakhulayo, kambe uzazuzani ukuthi uyebanike ekhaya?
Uhlelo lolu lona-ke luletha ndawonye abasakhulayo abasebenza bethuthukisa izabelo zakibo emhlabeni wonke jikelele. Ngihlangana lapha nje la ezinye izizalane singu 66 sonke ezivela emhlabeni wonke sixoxa ngenhlelo zentuthuko esiphatheke kuzo kuzigaba ngezigaba zomhlaba. Sixoxa ngamasu asencede ama communities amaningi kakhulu ukuthi aphumelele aye phambili basebenze kunhlelo zentuthuko ezizoyenza ukuthi khona bebe ngabantu abazisizayo, bebe ngabantu abazothuthukisa indawo zakubo belabantwana abakhula bekwazi ukuthi kumele besebenze ukuze bebe lekusasa elihle.
Nxa singabuza ke ukuthi kambe impilo yabasakhulayo khona ngale ePlumtree nxa sikhuluma namhlanje injani?
Okwamanje ngingathi kube nobunzima kakhulu ngenxa yokuthi ukuswelakala kwamathuba awemisebenzi yenze iningi labasakhulayo la fohla imingcwele la yakubo South Africa, la yakubo Botswana, abanye bakhona lana estates, abanye bayakubo UK nakwezinye izindawo. So silahlekele kakhulu ngabasakhulayo akade bengabamba iqhaza kunhlelo zentuthuko.
Yesterday ikhefu kancane
lalele umsakazo we Studio 7 uhlelo lwabasakhulayo lo Gibbs Dube.
Namhlanje ke ngixoxa lomnumzana Thomas Thole oku Plumtree Development Trust. Okwamanje ke singathi abakubambe kakhulu khona ngale ePlumtree abasakhulayo ngabe kuyini abakusebenzayo nje?
Basungule inhlelo lenhlanganiso ezizimele befisa ukuthi besebenzele ndawonye lezinye inhlanganiso ezizama ukuthuthukisa indawo yakithi. Obekwenzakala yikuthi besithola ama-NGOs akade vela kwezinye indawo bebuye labantu abavela kwezinye indawo besebenza endaweni yakithi bethi bengaqeda inhlelo lezo zentuthuko kube yikuphetha kohlelo. Kodwa ke abasakhulayo kathe sibaphathekile, ngikhuluma nje iningi sebethole i-training, abanye basebenza lenhlanganiso lezo kwenzela ukuthi lanxa inhlanganiso ezisebenza labo zingasuka esigabeni sePlumtree kodwa besale beqhubeka ngenhlelo zentuthuko. Ngikhuluma nje likhona ibandla ele Plumtree Development Trust lona-ke elisebenza lifisa ukuba nomsakazo okuthiwa yigetshenge FM. Ngikhuluma nje sebeqedile ukwakha izakhiwo lapha igetshenge FM ezoba isakazela khona.
Nxa ungakhuluma ngamafitshane ubona ngazane impilo yabo yakusasa abasakhulayo imenjani?
Bangane amathuba abakhona lanxa engabuyi ngokushesha ngendlela kade sikhangelele ngakhona. Okwenzakalayo ukuthi sebekwazi manje ukuthi khona igoli le akade siyithembile kakuseyigoli yezolo. Njalo lalabo abafisa ukuya egoli sebekwazi ukuthi uma bengalancwadi ezaneleyo kunzima ukuthi bethole imisebenzi egoli. Ye ilizwe lethu lingani selingani liyathuthuka kancane kancane. Sebebonile ukuthi amathuba akhona kodwa kubalulekile ukuthi beqale beye esikolweni beqeqeshe bebe namaphepha ayeneleyo ukwenzela ukuthi bethole la mathuba akhona.
Yes, elimathunzi mfowethu kodwa isikhathi iso singani kasavumi ungava lesuzulu.
Ngiyabonga mthakazi kandaba ukulalela kwenu. Sifisa ukuthi abe Plumtree singakhohlwa ngendawo yakithi asambeni sesebenzela ekhaya.
Lathi siyakubonga kakhulu ke mnumzana Sithole ube lelanga lihle mfowethu.
Ngiyabonga nami.
Emajit isitokufela supply yami lesi mina ngiyayisapota kodwa
zimuka imali yakhe supply wami thina siyancane
nyazi bakhwethu ukuthi ninanqanywa mina ngincene ukuthi fill up the table
fill up the table
count the empties
count the empties
fill up the table
fill up the table
count the empties
count the empties
ye sihlanganani njalo singabaphilileyo ngevikezayo olivalisayo ngenjabulo umthembo sithemba uGibbs Dube lilale hayi ke mfoka kandisi ungaqhubeka ngohlelo mfowethu ngiyabonga
yini lethi nqanqanqa lo